kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwaka zomuhle ngolwesibili mhlaka 26 kumpalakazi 2023. Igama nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa esehlomise izinduna ngakho konke okudingakalayo ukuze ziqalise umsebenzi wokukhulumisana loZulu eMathebeleland ngokulungisisa udaba lwegugura hundi. Usiyaphela nje umnyaka ka-2023 kulabo sakhulayo abathe umnyaka lo ubatholise uluju lobisi kepha kube labanye abathi ubunzima kakhulu. Uhulumende ubikwa esetshedela muva edabeni lokwengeza imali kwezemfundo ukuze abazali bengabhataleli imfundo ezikolweni zakhe kusukela abantwana beqalisa isikolo baze bayephutsha u-grade 7. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa esehlomise izinduna ngakho konke ezikudingayo okugoqela imitshina ukuze ziqale umsebenzi wokukhulumisana loZulu eMathebeleland ngokulungisisa udaba lwegugura hundi. Lokhu kwaziswe isikhulumeli sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana eloba enkundleni ye-X namuhla. UMangwana ukuncomile kakhulu lokho esithi uMnangagwa wenze into ebingacatshangelwanga abaningi. Kodwa abanye bayalusola kakhulu lolu hlelo besithi uhulumende ubemele akhulumisane labantu ababulawelwa izihlobo eMathebeleland laseMidlands. Libutho likamoyi uRobert Mkabe le-5th Brigade kuqala ukuze batsho ukuthi bafuna lulungisiswe njani lolu daba. Omunye wabalombono lo isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eibhetshu likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Siyakuzwa okuthiwo isikhulumeli sikahulumende uMangwana. Kodwa imbuzo imnengi kunengi okunganikezi ithemba ukuthenga imtshina khonoko kakusikho okoda koluhlupho ngoba uhulumende ngabe vele wayithenga uhlelo loluqaliswe ngo-2019 sesiku-2023 alukaqali. Kuhlala kusenziwa imihlangano engaphutshiyo mbona ngazathi uhulumende uma esezimisele ukuthi elungise uhlupho lolo kunengi okuzatshengisa ukuthi hayi sokulungiswa kodwa kathesi hayi kuyaxoxwa nje okungenza ngitsho khonoko. Kukhulunywa ngezinduna eziza kuyahlangana labantu emakhaya kodwa kasizwa ukuthi ophepetreta bona baliphiwa nini ithuba lokuthi betho ukuthi kwahamba njani kuyini okwenzakalayo. Kasikezwa uhulumende ekhuluma ngokukhipha iripoti eka-Echiyambakwe ledumbu jena. So kusesekuningi okungaphumi kahle. Uhulumende kakayenzi i-official acknowledgement yokuthi kulo monakalo owenziwayo ngoba lamanje abantu beZimbabwe badidekile kule mbuzo eminingi engaphumiyo labantu beMashonaland abangakwazi ukuthi kuliqiniswa kangana ukuthi kwenzakala. So mbona ngazathi uma sesisenza into lesiyenza serious there is a lot of transparency that is needed.
Kuyini kahle kahle okumele kwenziwe Fuzwayo ukuze uhlelo lolu luhanjiswe kuhle?
Kunengi okumele kwenziwe engingakubalisa okokuqala. Yikuthi masi sithi silungisa udaba lolu thine sikukhangeleleyo i-public acknowledgement ngulo omele ilizwe ongumongameli. Okwesibili sikhangelele ukuthi kukhulunywe iqiniso akube le truth telling. Okwesithathu sikhangelele ukuthi i-process leyi ibe victim centered. I-process leyi engibona ngani ifuna ukuthi iqalwe ikhokhelwe zinduna ilezikhexe ngoba kathesi kukhulunywa ukuthi kuzahanjwa kuyelalelwa ama-victims, kodwa kasizwa ukuthi u-perpetrator yena uyadlala role bani. Asikezwa ukuthi into leyi izenziwa ibe yi-national agenda kanganani, ngoba at the end of the day ma into leyi isiyenziwe kufuze ukuthi sisuke esimeni sokuthi senzondano, esimeni sokucabangelana, kube sokusiba le nation building. Kathesi kasila nation building eyiye, ngicabanga ukuthi i-process leyi must be an attempt to address into edabula isizwe selizwe leZimbabwe. Anti uyabona lakathesi ungakhangela abaningi abantu abadispeswa yiprocess yona isehlakalo sona siyane sombhoqazo. Ulabantu abakubo-Canada, ulabantu abakubo-America, ulabantu abagcwele indawana zonke, ulabanye abase-South Africa, ulabanye abakubo-Botswana edukwe. So umbuzo yikuthi induna zizahamba yini kulezo ndawo, kumbeni kukhangelela ukuthi abantu labana abazasuka le bebuye nga bezohlangana lezinduna zabo. Akukakhunywa la nge-security yabantu ukuthi u-victim ma eqeda ukufaka ubufakazi bakhe ule-security enganani.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eyibhetho likaZulu. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule.
Kuliqiniso sibili kakhulu okukhulunywa nguNick Mangwana, ukuthi labo abayibo asebenikwe umsebenzi ukuthi baqhube umsebenzi wokukhangela udaba lwekugrawundi bayofikise ebantwini, sebenikiwe konke okufaneleyo ukuthi baqale umsebenzi. Ngiyananzelela ukuthi kube workshop ebekhona kobulawa induction ebekhona be-inductor abanathi bezabe bayasinza umsebenzi kobulawa izinduna lama-rapporteurs abasadile abayibo abaqhuba umsebenzi. Sebeqedile uhlelo lololukade belubamba lokusungula ukuthi bangawubamba njani, bazawubamba njani umsebenzi lo. Ngokunjalo kutho ukuthi sebelindele ukuthi bangene ebantwini. Sikhuluma nje sinje ngemva kwekhefu babengena ebantwini besiyasungula lo msebenzi abayiwa sebewunikiwe nguhulumende.
Kodwa abanye babagawule bathe uhulumende akaluphathanga kuhle lolu daba, ngakho kasoze aphumele mpumela ekhangelelwe nguZulu emaNdebeleni onguye owaphathwa kubi ngumbhuqazo wegugrawundi.
Engingakutsho Nkomo, ngiyawuhlonipha umbono wabo. Umbono yonke Nkomo iyahlonitshwa imihlobimbono yabantu, imele ihlonitshwe njalo ilalelwe. Ngiyangithande nje isitsho esinye siyasitsho okuthiwa khona ukukhuluma kwabantu kulilizwi likaNkulunkulu. Ngokunjalo asithini thina abantu banembono ethini, yebo phela, kodwa-ke masingathi thina hhayi izaphunza le kodwa yona imithi. Kodwa asithini thina asilindeleni sibone ukuthi kathi inkomo le njengoba imithi izakhipha amaphahla kumbe izakhipha ithole elilodwa, asilindeleni kodwa futhi sithi izaphunza ingakaze izale iyona imithi. Hhayi sabe sesibambanisile, asibanikeli ithuba labo asebenikwe lowo msebenzi, yebo phela. Bengalolekhosa abanye kade bebona maso elingayisilo leli elingeliqhutshwa ngayo umsebenzi lo. Ngiyananzelela yiyo phela, akula nto Nkomo vele e-perfect, akula muntu ongayibumba into e-perfect engathiwa ebantwini bethi wonke 100% bavumelana nayo. Kodwa-ke okwakathesi asibanikele ithuba labasebenikiwe umsebenzi, bayethule umsebenzi lo ukuthi baqhule umsebenzi, sibone ukuthi bayaphuma le-product ezafunwa ngabantu, ezathandwa ngabantu yinini kumbe hhathi. Kodwa nxakalo beqhube kuhle lakho abantu bevuma ukuthi abantu laba into evele ebantwini le bayibambe kuhle, kumbe nxa ingahamba kuhle betsho njalo ukuthi hhayi lokho kusakamba kuhle, bese besitsho nabo umbono yabo ukuthi bekwade bekusolakhe bazezokhambise kuthi umsebenzi bakulede kube sobala ebantwini.
Abanye bathi okuqakathekileyo okumele uhulumende akwenze kuqala ikuvuma ukuthi waphambanisa, abe sengena ke ebantwini bese kuyahlawulwa abantu ababulawelwa izihlobo labangane kanye lalabo abadilizelwa impahla zabo. Ungathini ngalowo mbono?
Kungaba njalo ekuboneni kwabantu ukuthi okungakuqala yikuqala ukuxolisa. Kodwa ukhumbule phela mabankulu ukuthi umnongaba uqhuba lolu hlelo umgabe onguye uhosi naleso sikhathi nguye umlandu osuwesihlala kuye ukuthi yena nayo yena engakahambi nguye ayemele exolise.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lebandla leZANU PF.
The Voice of America.
Uhulumende weZimbabwe ubikwa esethethe lamuva kudaba lokwengeza imali esetshenziswa lugatsha lwezemfundo ukuze abazali bengabhadali ama-school fees ezikolo zakhe kusukela abantwana beqala isikolo baze bayephutha u-grade 7. Umphathintambo wezemfundo yeprimary lesecondary uMnumzana Torerai Moyo uvumile ukuthi lolu hlelo ludinga imali enengi kodwa uthe bazimisele njengohulumende ukulufeza lanxa kulezikhubeko ezinengi. Abenhlanganiso yababalisi eyamaGamated Rural Teachers Union of Zimbabwe bona bathi uhulumende akazinikelanga kunhlangothi eziqakathekileyo ezigoqela lona olwezemfundo lolwezempilakahle. Abe athuzi laba bathi uhulumende utshona echaphaza imali kunhlelo ezingelamsebenzi ezifana lokuthengela iziphathamandla zakhe izimota ezidulayo. Inhloko kahulumende yakwele Israel uMnumzana Benjamin Netanyahu uthi uzaqinisa impi yelizwe lakhe leqembu leHamas eGaza ngesikhathi abezempilakahle kulesi sihlenge besithi kulabantu abanengi abafileyo kulandela ukubhonjwa komuzi weziphepheli yi-Israel. I-Egypt ibikwa izama ukuphathisa amacele omabili ukuthi akhumisane umlotha phansi kwesivumelwano esilakho ukuqeda limpi kukhululwe abathunjiweyo njalo kubunje uhulumende wamaPalestina ozakhokhela eGaza Strip laseWest Bank. Amacele omabili alwisanayo ake aveza ukuthakazelela lesi sivumelwano kodwa akenelisanga ukubhalelana phansi ngakho ukukhumisana ukukhulumisana kuyaqhubeka. I-Israel ithi sokulamasotsha ayo alikhulu alengxenye 156 asefele kulimpi. Impi le isibhilize indawo eziningi zeGaza njalo uhlangothi lwezempilakahle eGaza luthi kulamaPalestina aphezu kwenkulungwane ezingamashumi amabili 20,400 asefele kulimpi. Ukuhlaziya lolu daba uTaboka Ncube weStudio 7 uxoxelo landela ezombusazwe njalo elilunga le-CCC uMnumzana Ambrose Sibindi.
Kungamazwi abuhlungu nalawo ahlukumeza abantu abaningi ngoba ngasikhuluma ngempi sikhuluma ngokufa ngempilo zabantu ezitshabalalayo sikhuluma nge-property impahla etshabalalayo and siyakhumbula ukuthi kwangathi kungasokhulunisana umlotho ngathi bekumiwe kancane ukuhlasela kwangathi siba le-camp so ngase sizwa futhi yena umongameli we-Israel sesine impisa athangale kuphela sikhaya ngathi asazi ukukhuluma ngani njalo kusegcekeni konke asikhuma ukuthi ahlulaphiyeni ukuthi i-United Nations yona iningathi nxa kuleyo kuqhubeka kokuhlubanje ngoba kukhanya ngathi injongo e-Israel kubana sibili abantu bePalestina kathesi ngabona ifuna ukubhindlisa icede isizwe kodwa khonoko soze kwenzakala so-ke kufanele-ke impi leyo kube ngendlela ehlakanipileyo kunje bahlala sikhuluma kungena umlamulankuza alamula impi le ngoba sazo siqhubeka abantu bebulawa abantwana bebulawa omama bebulawa abantu begula kungela zibhedlela abantu bebulawa yikudla bengatholi ukudla bebhalela ukudla kuyinto ebuhlungu kakhulu ngoba loko kubulala esithi nama-human rights amalungelo abantu amalungelo abantwana amalungelo bomama onkalinyazo ngenxa yabantu nje abangasisifubana into zenzakale ngendlela ofanele zangayo ngayo befuna uba beqhubeka besiba ngabantu abasempini isikhathi sonke.
Kulamazwe afana le-Egypt le-Qatar azama ukuthi kube lesivumelano sokuthula esingamisa limpi ngokubona kwenu libona ngani amazwe la angaphumelela na?
Yes, loko kwenziwa ngamazwe njenge-Qatar afisa ukubana kube lokukhulumisana kwemisimbi sibatshayela ihlombe yikho kuthiwa ngamazwe alombono ophakemeyo abasawuba nokuthula kodwa-ke kuba nzima ungananzela iQatar nxa sesikhangela ukuthi emhlabeni izwe leyona ilendonse lenganani kwenza sicile singela qinisa ukuthi kuzaphumelela ngoba kulamazwe esikwazi yalendonsela okuhle ngokuthi azithulele amaesithi ama-superpowers ungakhangela abazithulele o-amerika nje bazithulele abakhulu umlutho lanxa okhatha befisa kodwa nxa ama-superpowers ezithulele kuphina kungayindawo ngoba futhi bona ama-superpowers bahle uba uzathola yibo futhi abanye i-israel ngezikhathi yabona yibo kusubawo khona kufane ukuthi kuba nzima kodwa into yenziwa yikhahla sibadala ihlombe sekushisa ukuthi nxa amanye amazwe nawo ayangenela ukubana aqhubeke eguquzeni ukuthi kube lokuthula kunama-superpowers ana lamazwe amakhulu lawangenela leso kuthula e-Palestine ngoba abantu benkosi bedubeni.
Umnumzana Ambrose Sibindi ulandela ezombusazwe njalo ulilunga le-CCC. Ubexoxa ecingweni loTabo kaNcube weStudio 7 ekobulawayo. Usiya emaphethelweni nje u-2023 kulaba sakhulayo abathi lumnyaka obatholise uluju lobisi kepha kube labanye abathi bebethwele amagabha avuzayo ngenxa yokugugudeka komnotho. Abanye ontanga abathi bakhangelele okungcono kumnyaka ka-2024. Kodwa abanye bathi sebelahlekelwe lithemba ngoba umumo weZimbabwe uqhubeka usiba mubi. UTobias Mudzingwa usipha lolu daba.
Omunye walabo abathi u-2023 umphethe kamnandi unqobani Simango osakhulayo waseKwekwe.
Angeke ngasifola mina ngoba konke bekuhamba ngendlela engiyifuna. Ngile bhizinisi lami lokuthengisa amafoni, udala kangithola amafoni lawa emazweni, kodwa athe sengithenga eChina emaningi njalo eyishiphile. Ngalesi sikhathi sekhefu seChristmas ngibambe imali lo mthunzi sibili ukwenza ngekhayini leminyaka 2024.
Njengebizo lakhe uyajabula laye uJabulani Mangena osakhulayo wakobulawayo ngoba laye wasebenzela ukukhanyayo kulo umnyaka osuphutsha.
Mina ngisebenza ku-NGO lapha kobulawayo. Bengihola imali engcono kakhulu nxa kuqathaniswa labanye ontanga abasemsebenzini echiyene. Ngenelise ukwenza okuningi ngaleyo imali, okubalisa ukuthenga indawo yokwakha umuzi, ukuthenga imota. Ngingasola lo mnyaka ngiyabe ngidinga uswazi lukamlimi.
Kodwa isibo bonke abathi konke bekubuchelezi ngo-2023 ngoba umnotho welizwe ubulokhu bhidlika okutshabalalise amathuba okuzithuthukisa kwabatsha. UMary Mabutho ngomunye wabasakhulayo abathi bekungalula lo nyaka.
U-2023 benzima, hayi benzima kimi ngoba kufunakala imali eziningi, sibili imali zesikolo lakho busithi ungatholi imali zakhona, le bond lakhona alisebenzi, imali yakhona iyesebenzayo, inzima futhi layo ukuthola. So hayi bekuyisiphithiphithi nje throughout the year, singazi ukuthi 2024 siphathele.
Uyakhala laye unokuphiwa moyo waseGwanda ngoba uthi usephelile u-2023 kodwa akala lokukodwa angakukhomba ukuthi wenelisa ukukufeza lo nyaka.
Ah, 2023 benzima njengake mbenzima sibili, sizama sibe ukuthi sidonse ngazo zonke indlela, uzama ukuthengisa sesifane ngakhulu esithengisayo, ubuyele endlela ungathengisanga, imali kayikho, into ziyadula eZimbabwe, bekukhwela izinto avela kuqedakala. 2023 benzima sibili.
USibongumusa Ncube ngosakhulayo oyisifundi sase-Africa University odabuka eGwanda, yena-ke uthi kwezombusazwe lomnotho abasakhulayo abatholanga amathuba abenelayo lo nyaka.
Besiphiwe amathuba amaningi okuphatheka entweni ezimayelana lombuso welizwe lezinotho. Ukhetho olukhulu mhla ka-23 August wakulithuba lokuthi sibe yingxenye yokhetho ekwakheni isizwe. Kodwa usaswelakala ukuthi abatsha baphatheke ngokuzikhandla kwezemnotho welizwe.
Osakhulayo ocubungula indaba zabatsha njalo engumlobi wamabhuku uThabani Mlilo uthi ubunzima obuhlanganele labasakhulayo lonyaka bungaba bubavulele amathuba.
Ngithanda ukuthi ngikhangele okuhle ngomnyaka lo esiwudlulileyo, uba besiphila senelisile ukuthi siwuqalise njalo sesifike ekuthini siwuqede. So njengomuntu omutsha ngiyibona umnyaka ka-2023 njengesikolo esingifundise into ezijiyejiyeneyo ngempilo.
Ezinye ingcwethi ezicubungula indaba zabasakhulayo zithi iningi lalabo abathi lumnyaka obahambele kamnandi bengaba bebesizakala ngomkhuba wenkohlakalo kanye lobusela ukuze bathole ukuziphilisa lokuba lempilo engcono. Kodwa abasakhulayo abaningi bathi sebesiyadinga amadlelo aluhlaza phandle kwelizwe ngoba elizweni amathuba okuthola imisebenzi ehambelana lemfundo yabo lokhu encipha. Inhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi abantu abafika esilinganiso esingamachumi ayisishiyagalolunye ekhulwini abala misebenzi eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Izigidi lezigidi zabantu eZimbabwe zikhangelelwe ukuqhubeka zidonsa nzima ngomnyaka ozayo zihlaselwa indlala ngenxa yokuswelakala kwezulu okubangelwa isikhudumezi somkhathi esiphehlwa olwandle ese-El Nino esivimba ukuba izulu line ngemfanelo phose emhlabeni wonke jikelele. Kodwa kulabanye abathi balakho ukuphumelela ngomnyaka ka-2024. Kubika uGibbs Dube weStudio 7.
UMnumzana Rejoice Ngwenya okuhlanganiswa iCommon Market for Liberal Solutions ngomunye wabathi abantu bazadonza nzima ngomnyaka ozayo.
Angikholwa ukuthi uhulumende ka-Emmerson Mnangagwa owezanu uzakwenza into ngendlela ezijeneyo ngenxa yokuthi basebenzisa abadlali abakudala amapolices abo ngakudala akutshengiseli ukuthi kuzaba lenguquko ngomnyawo ozayo kutsho ukuthi uZulu weZimbabwe uyabhekisa sadalala.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Evidlela Ncube, umqondisi wenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association.
Kwezenotho kuzaqhubeka kunje kusiya kusiba kubi futhi kakhulu. Indlala izakwanda uyangabande ukusweleka kwemsebenzi kwande ukusweleka kwezimali kwande ezomnotho zizaqhubeka zigula zingayindawo yikho esikubonayo ke kuza kuya futhi khona lokho kade kuvele kuhlupha kwezenotho kuzaba kukhulu kulalokho amacebo kahulumeni azaqhubeke lokho esehluleka kulokho kuyiwa emuva kuyiwe phambili belahleka beboda endaweni eyodwa kungayiwandawo.
Umnumzana Michael Ndiweni okubulawayo Vendors and Traders Association uthi okuzahlupha uZulu yimithelo ejiyeneyo.
Nxa ngikhangela kakhulu ngisebenzisa ilihlo lami lokukhangela ibhajethi le e-announcewayo ngoNovemba. Ngilama concerns kakhulu ngento esifana namapassport, into inhlawulo yepassport izatsho ukuthi khonana kuzaba nzima for abantu abasebenza bechapha imingcele ukuthi bathole ama-passport bazalugcina sebesiya egangeni bequme egangeni bethophinele bequme egangeni besokubafaka engozini yokuthi bangabanje inkunzi ngomagumaguma kumbe abanye babulawa abanye bangene emfuleni lengwenya xa sikhangele amazwe afana labo South Africa besiyatshengisa impahla kumbe besiyatshenga impahla zokusebenzisa lapha elizweni. So kuzaba lobunzima kakhulu yikho ukubona kathesi kule sixhobexhobe ehhofisini yomnyango uthatha ama-passport zatsho ukuthi intengo zizakhuphuka futhi kwabantu abahamba yambe kuthi uzihambe zihamba siyawoda impahla siyathengisa ngoba ama-transporters bonekazi bezinqwala zohamba baza-transfer ama-cost la to ama-traders bezama ukuthi ba-recover ama-surcharge.
Kodwa kulabanye abathi balakho ukuziphilisa loba umnotho uzathuthuka ngokuyisilinganiso phose sokune ekhulwini kuphela 3.5% ngomnyaka ozayo. Uhulumende wakwale Zimbabwe uthi umnotho uthuthuke lo nyaka ngokuyisilinganiso sokudlula kancane okuhlanu ekhulwini 5.5%. Unkosikazi Olive Mkoni uthi bazazama ngamandla wonke ukulima okuzwayo eNyamandlovu.
Izulu nxa lingabalekanga hayi sizathola. Sizathola sikuthi nxa umuntu angakwanisa ukuthi athole noma amathani athize. Ngoba 2024 hayi sathola amathans. Abanye baze bathengisa sibili. Abanye lathi sathengisela abantu abakhona ngabo. Besithi sidilivele endaweni ezinje, dilivele kwanda, dilivela ngaphi. Sidilivele umumbu esasiwutholile.
Umqondisi wenkampani ye-Africa Technologies, umnumzana Angliston Sibanda, yena uthi lesi yisikhathi sokuzilungiselela ukuze abantu baziphilise ngomnyaka ozayo.
Njengabo somabhizimisi, into engiyikhuthaza labanye osomabhizimisi, kasingakhalakhali ngokukhalakhala kakuncedi. Singena kumaqhinga amanenge amathile akathile esingawathi thina ngama-strategies awokwenza ukuthi sisurvive. Mina ngingomunye walaba abakhola ukuthi nxa umkhonomi unje yisisikhathi esilungileyo esokwakha ibhizinesi yakho ukhangelele ikusasa.
Umnumzana Joseph Juma oyibandla leZANU-PF uyakusekela lokhu.
Sokudingakala ukubana abantu babekwazi indlela zokuzivikela entweni ezinjengazona lezo ezizabangelwa i-drought lay. Kuqakathekile-ke ukubana abantu bananzelele ukubana izulu leli lizabuya bakwanise ukuligogozela ngendlela eziphezulu kakhulu.
Kodwa umnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance uthi abantu bazathola nzima ngomnyaka ozayo.
Ibhajethi leyi ebisa izinto zakudala ezikasmith o-heart tax ukuthi kuthi ubhadala umthelo okuthi ulokuyindlu kwakho okwenzileyo kumbokotshani. Kuyatshengisa khonokho ukuthi umnotho awusoze vele wafa walunga ngoba umbuso okhona ngumbuso ozifaka ngenkani, ngumbuso ongalabangane emhlabeni singathi international community, ngumbuso wochuku. Kunzima ukuthi kube lo mnotho omuhle endaweni enjalo. Akunxuseki futhi laba abantu abasomabhizinisi ama-investors.
I-World Bank yatele eZimbabwe lathuthuka okwedlula amanye amazwe ezansi yezwekazi le-Afrika kusukela ngomnyaka ka-2021 loba kukhangelelwe ukuba kungaba lokugedla kwamazinyo emphakathini ngomnyaka ozayo ngenxa yokungani kahle kwezulu. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Bangcwatshiwe namuhla abaculi beZimbabwe abalodumo abathi u-Eric Moyo, yena obecula igospel ehamba leqembu lakwele South Africa eleJoya Celebration, kanye loBob Nyabinde obehlabela umculo we-Afro Jazz. UMoyo obhubhele kwele South Africa ngolwesine ngemva kokugula okwesikhatshana ungcwatshelwe emathuneni emvutshwa koBulawayo. UNyabinde yena owayesaziwa njalo ngegama lokuthi nguHeadmaster ubhubhele esibhedlela seParibenyatwa eHarare ngomgqibelo ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane wechukela. Seleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha lathoba mnembili 68 years. Le Joyous Celebration sisithe mavalale ngokuthula u-Eric Moyo loBob Nyabinde the Headmaster. Lingakhohlwa luyalandela uhlelo lwe-Live Talk The Connection lapho uTabo Kancube we-Studio 7 azaxoxa khona labasakhulayo ngabakukhangeleleyo ngomnyaka ka-2024. Kwanelezi hlobo esithandekayo olivalelisayo ngontungamili nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri baba.